abantu bonabo bavizwa bevizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe ongu vice president wephathi kuthi ukuthi ngezindlela abantu laba sebesenza ama villages ama structures awezani PF kuyangisa lokho kuyinto embi kuyinto elihlazo kuyinto engavunyelwa emthethweni ngokuqala lokho okwesibili kuyayangisa ngoba into leyi ibuya muva ngoba sinama elections next year bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo ababatshela okokwenza ngoba bafuna amavoti ngo-2023 okwesithathu ntungamisi kuyayangisa ngoba abantu laba sebevulele ilizwe baliqeda balithi du kodwa lokhu befuna ukuthi basebenzise ama-tactic akudala ayehlula usmith ukuthi ade remain in power okwesi-four ntungamisi kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzawezwa esukuma ulimlomo edifenda ihlazo elingabo ihlazo elinjengaleli kalidifendwa ngoba bebevele nxakade besithi ukuthi kuyaholiswa amasobhuku bebeyengelelani ukubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo khathesi ilizwe libhuqwe ngamadolo lina kukhona likhuluma ukuthi kune-US dollar ezanikwa amasobhuku sikhuluma kunjenje umgwaqo wenkayi bayehlule ukuwuqeda kodwa bathi banemali abafuna ukuyiholisa amasobhuku ngoba sokusuka kuma-election abasesisukele lapho abangakusihlolela
nanso baba gawule kuthiwa selithe ngamavoti lapha yikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola lemelika elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labodokotela labongi
okukhona yikuthi ngithanda ukuthi ngikuqhubeke sikhathi ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngaleso sikhathi ngakwazi se uhulumende okhona ngowezanu p f ngako-ke izanu p f uhulumende ekhona ngumntwana wezanu p f kakaphekile ukuthi kwesinye isikhathi iphathi uvice president njenge futhi uvice president yephathi ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokheli phansi kwabumtsele-ke ukuthi izinto ziyahamba lokhu angahambiyo ukuthi iphathi ithole kungabi lo mgoqo konaphana ukuthi iphathi ingakhulumisani la lenkokheli zomdabu akumelanga kube lo mgoqo enjani kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iphathi ihlambe iyesiya kwalo upresident yephathi uvice president yephathi ubabumuhadi ayekhulumisana labosobhuku bamtsele la iyishupho zabo abahlangana lazo lani ayekufikisa iparty level bese kuyenza kwenza kuma-policies bese kuphuma iy'hlelo ezinjengazelezo ezingancedisa abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidalele ngoba umazobhuku iyaphetha abantu ngabalamazobhuku ngoku umuntu ongalasobhuku umuntu wonke ongaphansi kwesobhuku wonke upresident layo ongaphansi kwasobhukupresident welizwele ongaphansi nalapha akuhamba khona yefika phansi esikubiza sithi thina kusitrakta somhlangano yisei siyahamba kuma-village ethu siye ngaphansi kona ngale lapho kulabantu futhi ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi u-vice president amelanga ayekhulumisana lenkokheli bomdlalo ngaphansi
baba ubhebhe kuthiwa kula sici esenziwe ngumohadi lapha ngubaba ugawule
asazi bakithi ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kula madoda amadala angalanhloni amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku isukisela ngesikhathi khonapha kwathiwa bazaholiswa khona imali kwakukhethwa abanye beholiswa bona bababekhetha nakahle sabaholayo osobhuku ngizafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa imiiyabo ku-zanu p f abaningi vele kabahole osobhuku abosobhuku baningi kakhulu elizwe lokuthi uhulumende ubevele sehlule kubaholisa pho nakade sehlule kubaholisa bona babalutshwane akade vele baholisa sesisithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ubevele sehlule kamuva leyi seyithatha ngaphi anti abona ukuthi yi-statement one yikho kubuya umuhadi kungabuyi uthiwengwa okuhulumende ngoba imali pele kholisa usobhukizela kuhulumende imali yokahulumende itsho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe phathezene ungabona sokubuka umuntu ovela kuzanu p f esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqeda ukuvota kunabosobhuku abayengileyo phinde basebayibonayo nale imali phinde bambona futhi umuhadi
inkokheli yosiko baba gawule isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe ilokhu ukuhlangana lo baba umohadi bethenjiswa izimali lokunye siyake sibone kusenzakala inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla lezanu p f ayisiko ukuphambana lo mthetho yini lokho
ngiphendule lowo mbuzo baba Nkomo ngicambe ukuthi ngitsho ngigcizele ukuthi i-MDCC i-MDC ngisese i-MDC le-CCCE ithi yona yayiqibilehlala ikhuluma ngokuthi yona izanakekela bazanika amathekisi nalidala inzuzo engcono kulalokho abakutholayo kuhulumende bahlala bekhuluma ngakho khonoko kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti laakayevele khonapho bekhuluma ngani nxa kade sokusenzakala bewabuthakazeleli khonoko ukuthi amasobhukulani-ke inzuzo engconywana baphile labo bezimuli zabo ye mana ngiphendule umbuzo wabo okuthi lokho isisekelo sombuso ukuthi abathekisi nalidala ngendlela ekukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abaphathekayo entoni zombangazo ye ngiyakuzwisisa khona kodwa ngise mina uhulumende bona baseva uhulumende okhona ngaleso sikhathi